ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabethu umoya sibili izimoto akazikho kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi ongazami kuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibethu umoya ngenxa yokuthi i-city park i-23 i-city parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani ungafika upake 10 minutes uyachi dollar ungasuka futhi uyepaka 5 minutes lapho pake khona sokumele uchi dollar ngakho ke bayathi ziyathi izakhamizi ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi amakhastoma abamaningi awasafinyeleli kumabhizinesi abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokumele uqume idolobho lonke usuka lapho usiya lapha usiya lapha ngoba ungathi uhamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uchiye imali so abantu badikeka kusebenze ngaleyo ndlela njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayi babahamba beklempa izimoto leziyana khanya ke abaphatheki kuhle izakhamizi azipatheki kuhle abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakobulawayo izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo ziyakhala izakhamizi ezabophumula zabomagwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izitanda izitanda lezi kukhanya bathe bezithenga izim dollar le US dollar bekuyi 1:1 abaningi babethenga ama 7,000 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku 2019 sokuthiwa izim dollar le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izitanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo ebezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa ke kathe sokuthiwa bathope up ngama 6,000 futhi 6,000 US dollars so ziyakhala izakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa imbe sezizibona sezithenga izitanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up ikakhulu kade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa ukuthi izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi kwathi sikhala ngakho lokho ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi electricity ukuthi sokuyisivu kampunzana ukuthi imihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kanti kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonkhana ke izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye continuous assessment learning area isingathi ikhala iyona leyo ndaba inganithwa abazali lanxa bayathi ukuthi into enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha baduthukise ukucabanga kwabo kodwa kokusuka kubahluphe linani lama assignment lama task lawo besingathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe ningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana eprimary ubuyenza 9 subjects ubuyenza 8 subjects ubuyenza 10 subjects konke le secondary acine selomsebenzi omningi kakhulu for instance nxa umntwana esesecondary mbulu yenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawa amanye amacomponents ale weighting engazanti uyiphezulu so ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imibuzo yaseyibuzwa singazantiwa ngumuntu obhala i-thesis ye-PhD